ngeqadi ngathi simelezana lona abantu abawukhangile ngoba kuthina into entsha eqalayo sinyala engu-27 silozivuse asikaze sizokwazi ophinde phezulu ngaphandle kwaba umgazi sesikwazi ubaba umnandakwa ake sinikele ithuba elokuthi naye akayenze amele akwenze.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu abusizo labo kanaliso kumele kube kuyinto nakhetha abantu bangeisiyasakasumkhulumelo naye ngangakufakela ngakufakelwana nxa kusasesiyehlulekile sika yini enangehlulekisayo lizakuvuma yini. So mna athenkizedensizlona umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana besesikwaniseke ubana simsizane sesimjanda ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhetha ubani mina kahle kahle njalo ukuthi nambona anta kuthi hayi akumela kube yinto emele sihluphe into eqale yona sifuna ukubona ntona bona naba bakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bona bana maphutha then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukuthibana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations zesitolo egazini. So bebephumelebela emabharakini bengena ukuthi bekhaya yonke into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi ongathi basebeqala ukuphuma phinjanaphinjana even wakhala even emgwaqweni abana sesiqala sibona amapholisa labo sebekhona sesezale bonke endawonye beloku bethiya phinjanaphinjana uloku sianjalo. So ngibona nto yinto nje engasezinzeki overnight but sebezakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabona nto bephumele emabharakini bezoyenza naleyo-operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona nto
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphundo so esomthetho omongameli, so ngiyabona ngani ba uyakwazi into emenyenzakali njalo ube ngumida oziyazi lepalimende lapho kubuzwe khona imithetho uyakwazi bana into lezinkhamba njani njalo uyakwazi futhi ubana epalamende wabana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi kuhlobelela sonta ngapho kuyenza abona nto akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda eqotho ngimaze indoda ekwazi bana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho naye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.